Ama-multi-party liaison meetings aqoqwa iZimbabwe Electoral Commission ayanceda ukuba avikele ukungazwisisani okujwayele ukuba khona nxa ukhetho lusiba khona. Kuyanceda ukuba labo ababe phathene lani ngohlelo lokukhankasa bekwanise ukuba bakhankase ngokuthula. Ikanti njalo thina njengamabandla abafundisi ababe khona kulezo sigaba yibo ababencedisa besebenzelana layo iZimbabwe Electoral Commission ukwenzela ukuthi babe umlamulankunzi nxa kusiba khona ukungazwisisani. Njalo ke thina njengeZimbabwe Christian Alliance siba lalokho esithina ngama-inter-party liaison meetings esiyabe siwenza njengamabandla okholo. Siqoqa sibizela labo abazabe bekhankasa, sikhulumisana labo ngokuqakatheka kokuba bakhankase ngokuthula. Ngikhuluma kanje sizaba layo leyo mhlangano eGwanda uzayenzakala ngolwesine. Kuza kuba khona futhi omunye ozayenzakala eBite Bridge ngolwesihlanu. Ikanti lapha koBulawayo silawo namhlanje umhlangano oza kuba khona eNkulumane. Izolo bekusenzakala omunye njalo eMakhokhoba. Siyabe lokhu sihlanganisa ke laba abamele ezepolitika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula, ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luchiye lokhu kwakhiwe, luchiye lokhu abantu lokhu bephikisana njengabomakhelwane. Ama-meeting lawa okuhlanganisa amaphathi esithi thina ngama-inter-party meetings eyabe eqoqwe ngamabandla okholo ama-local peace committees ethu koBulawayo namhlanje kuyabe kukhona leyo meeting lo mhlangano eMakhokhoba eKhavizakhava iMakhokhoba leMzilikazi. Bonke abo ababekhankasa kule constituency abezanu-PF abe-CCC bonke nje amanye ama-political parties babehlangene bexoxisana ngoba bangakhankasa njani ngokuthula.
Lilomunye njalo umkhankaso wokuthi abantu babe bekhuleka ngehola lika-1 PM. Lingathi uqhubeka njani njalo libona ngani ukuthi ngempela bakhona abalandela lesi sixwayiso?
Lapho esikhankasela khona ukuba wonke umuntu ongumKristu bengathi thina esingamaZimbabweans singaba lesikhathi sokuba sithathe imzuzwana emhlanu ngehola lokuqala ngalanga lonke kuze kuyefika ukhetho lwethu, ukuze abantu bathole isikhathi sokuthandaza emini, ukuze abantu bakhumbule ilizwe leZimbabwe, balikhumbule emthandazweni. Nxa ngikhangela ebulenjini baningi kakhulu abantu asebeqalisile ukukwenza lokhu, njalo bayasithumezela imfanekiso yabo lezinto ezithize bekhuluma nje ngokuthi ade bethandaza behlangene. Ngabe kungabantu ababe bephakathi emsebenzini, kumbe amatisha lesikolo, kumbe abantwana bezikolo, kumbe nje umuntu emakhaya bayama ngesikhathi sehola lokuqala bethandaze okwemzuzwana nale emhlanu bethandaze ilizwe leZimbabwe. Njalo-ke sizawuba ne-WhatsApp group esikhona eyokulaba abantu ukuthi bebe bepostela besitshengisela ukuthi bebethandaza bengaphi. Ngakho siyabonga kakhulu ukuba amaZimbabweans labantu besiKristu labanye njalo enkolo ezinye sebeluthethe lolu hlelo, njalo-ke bayathandaza bethandaze ilizwe.